Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela u Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuMabasa 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ngesikhathi eZimbabwe namhla lifikisa iminyaka engamachumi amane lathola uzivuse, umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze le Melika ukuthi lethule izijeziso elazethisa ilizwe ngoba zingezinye zempangela yokuwa komnotho.
The reality of the COVID-19 pandemic is seeing us endure the necessary lockdown in our homes. Although we are physically separated, we are united in spirit.
Sixoxela abalwa kumpi yenkululeko ukuze sizwe imbono yabo ngelanga le-Independence Day.
Sathatha izikhali isukela ukuba umhlaba kube ngowethu sasiwuthathile. Sathi sithathilizwe sikwazi ukuba iZimbabwean dollar ilamandla yakwedlula i-American dollar phosilingane le-British pound. Akusekho lokho kathesi.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze ele Melika ukuthi lethule izijeziso elazethesa eZimbabwe ngoba zingezinye zempangela yokuwa komnotho welizwe. Esethula umbiko wakhe wokunanza iminyaka engamachumi amane ilizwe selokhu lathola uzivuse, umongameli Mnangagwa utshayele ihlombe abalwa kumpi yenkululeko njalo wakhuthaza abantu ukuthi beqhubeke behlezi ezindlini ku-lockdown ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Asizweni ingxenye yamazwi kamongameli Mnangagwa.
Although we are physically separated, we are united in spirit. The time to celebrate together shall come.
Uphinde wabonga amazwe aphetsheya kanye lenhlanganiso ezehlukeneyo ezincedisa ilizwe ukulwisana laleli gcikwane. Umongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukubona ukuthi kulokudla elizweni njalo abantwana abangenelisiyo ukubhadala indleko zesikolo bayabhadalelwa nguhulumende ngohlelo lwe-BIM. Ngenxa ye-coronavirus, umkhosi lo awusaqhutshwanga koBulawayo njengalokho okwakuhlelwe nguhulumende. Ngakho iningi lilalele amazwi kamongameli Mnangagwa kumabonakude lakumaradio ngoba kungelambuthano. Abanye abethule impiko yabo yokunanza ilanga likazivuse bagoqela ingatsha ezehlukeneyo zebandla leZANU-PF kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC lonkosazana Thokozani Khuphe ohola ele-MDCT bakhulume ngokuqakatheka kokuthuthukisa umnotho welizwe ukwenzela ukuthi abantu bephile impilo engcono. Kusenjalo, u-Anastasia Ndlovu uxoxela abalwa kumpi yenkululeko ukuze sizwe imbono yabo ngelanga lanamuhla elokunanza uzibuse.
Abalweli benkululeko sebeveze imibono ehlukeneyo ngempilo abayiphilayo ngemva kweminyaka engamachumi amane ilizwe lathatha uzibuse. Omunye wabo, umnumzana Benny Moyo, oleminyaka engamachumi ayisithupha 60, uchaza injongo yempi yenkululeko.
Sasilwela ukuba sithole indlela yokwelatshwa ezibhedlela. Namhlanje izibhedlela esilazo koBulawayo ngezakhe ngamakhiwe. Zonke izinto zezibhedlela azilamithi, amanesi asebenza khona ngaholi indlela find holes ngayo. Sathatha izikhali silwela ukuba umhlaba kube ngowethu sasiwuthathele. Instead sibona uhulumende esipha amagovu angabangani bakhe abephathi.
Umnumzana Moyo owalwa ekuviyo leZipra uthi usobala ukuthi balwela ize.
Sathi sithathilizwe sikwazi ukuba iZimbabwe ingunumber one usadekhe ekuproduseni ukudla. Kathesi sizicela. Sathi sithathilizwe sikwazi ukuba iZimbabwean dollar ilamandla kwedlula i-American dollar phosilingane le-British pound. akusekho lokho kathesi sasithathilizwe sithembe ukuba abantu abamnyama bazatreatwa ufana nayo kodwa sesikubonile sokukhule kakhulu kuleli lizwe inketha bechabe othina isukuloluhlangothi asitholi isithelo sikazibuse instead sithole isikolo kube ababalisi ababela kwezinye indawo abangakwazi ukukhuluma ulimi lwabantwana abazalwa khonapho.
Omunye umnweli wenkululeko umnumzana Patrick Msonyelwa Dube uvumelane lo mnumzana Moyo.
Sekulomhlobo okhanya usithi walweli lizwe kodwa usehluleka ukwenza anything ngalo ilizwe lakhona. Bona simi ndawonye into yalwelwa ngabantu vele akuzange kwatshintsha lutho lokho kunjalo nje. Simi ndawonye akulalapho esiyakhona.
Unkosikazi Virginia Dube omunye wabalwa empini yenkululeko uthi abambalwa yibo abadla izithelo zelizwe.
Akula misebenzi. Ngagula esibhedlela akula mithi. Salwela ukuthi ilizwe libe lengqubekela phambili ezathuthukisa impilo yomuntu wonke. Salwela ukuthi umuntu wonke abe lempilo engcono kulesa silayo ngesikhathi sika Smith. But it is worse now. Umnotho welizwe leZimbabwe ukholiswa ngabantu bezano. Yikho mina ngisebenza nzima ukuthi umulo ukuquke.
Unkosikazi Sibongile Latifa Banda uthi ulusizi ngoba abakuyela egangeni akubonakali.
Kudabukisa inhliziyo ngoba ukuzinikela esasilakho kwakuphindwe kaningi nengi. Singesabi silesibindi lendaweni ezinzima ezazichaqisa umzimba ngoba sisithi sikhulula isizwe. Kuyayangisa okwenzakala elizweni ayisikho esakuhambela egangeni kuyadabukisa lokho.
Abanye ababekuviyo leZipra elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo bahlezi bekhonona ngokuthi abakho kuluhlu lwabalwa kumpi yenkululeko elizweni ukwenzela ukuthi bathole imali yomhlalaphansi nyanga zonke njengabanye babo bezandla. Bathi njalo bafuna impahla zabo abazithathelwa nguhulumende kamongameli Robert Mugabe ilizwe selithole uzibuse. Umongameli Mnangagwa wathembisa ukuthi uzahlolisisa lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inani labantu abalegcikwane lecoronavirus elizweni lilokhu lingamachumi amabili lane, i-24 kusukela ngolwesine, njalo labo ababulewe yilo bathathu. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzakwazisa ukusasa ukuthi uhlelo lokuvalelwa ezindlini ole lockdown luyaqhubeka yini kumbe hayi.
Ikolitshi leJohn Hopkins University namuhla lithi asebefunyenwe bele coronavirus emhlabeni jikelele sebesedlula izigidi ezimbili, i-2,273,986 emhlabeni jikelele sebezi 156,076 asebebulewe i-coronavirus. Senjalo izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi sezisifa ngendlala ngoba seziphelelwe ukudla ngemva kwensuku ezedlula amaviki amathathu zivalelwe ezindlini ngenxa yecoronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi labeZimbabwe laba abavele bephila ngemisebenzi yezandla ukusebenza endaweni zokudlela langemisebenzi yesikhatshana bathi mangoye usebhazalele eziko. Kodwa njengoba uhulumende wakwele South Africa esesungule uhlelo lokuholisa izakhe ezalwane ukudla, isizalwane seZimbabwe unkosazana Mesimvundla uthi iningi labeZimbabwe seliphila ngamanzi.
At least i-government yalapha yakwazi ukubacabangela abantu bayo ibanikeze lawo ma-food parcel amancane ukuthi babambe ithumbu badle. Lawo ma-food parcel athathwa ngama-ID and thina sizithola sivaleleke phandle.
Unkosikazi Cynthia Dube uthi okudanisayo ukuthi uhulumende weSouth Africa uyawufuna umthelo wabo kodwa nxa sekufika ekuthini lowo mthelo obatholele uncedo ngabasabalwa.
Sivalelekile ezindlini zethu, asikwazi ukuyafuna imisebenzi ukuthi sidle siphile nemuli zethu. I-government yeSouth Africa yiyo ethatha itaxi yethu, siyasebenza thina siyatekswa. Kodwa manje sokubuya ukuthi kule lockdown abantu baniwe ukudla inika ama-South Africans. Kumele basicabangele nathi singabantu.
Isifundiswa umnumzana Bongani Nyati uthi usizi ngabeZimbabwe ukuthi la uhulumende wabo abalutholi usizo.
Akula sizo futhi esilutholayo kumbe singaluthola uhulumende wakithi eZimbabwe, njengoba uhulumende waseZimbabwe ekhala ngokuthi akalamali. Sesithembeleke ukuthi sizosizwa inhlanganiso zomhlaba ezingaphandle noma inhlanganiso lezo ezisiza labo abahluphekileyo noma osomabhizinisi abalemali basisize ngempuphu ukwenza ukuthi abantu baphile.
Kodwa kumnumzana Mlungisi Jabalala uthi kayikho enye indlela ngaphandle kokuthi iofisi yomelwe Zimbabwe kwele South Africa izame icebo.
Izizalwane zeZimbabwe ezilana eSouth Africa mpela zithwele kanzima ngoba azilazo izincwadi ezibavumela ukuthi bekwazi ukuthi beclaim izimali kubo UIF ngoba abaningi abarejistwanga. Ngabe igovernment yeZimbabwe isebenzisana le-embassy kube lohlelo lokusiza la abantwana babo abalana eSouth Africa ngoba kunzima kakhulu.
Kusenjalo isiphathamandla sehofisi yomelwe Zimbabwe econsulate eseJohannesburg unkosikazi Melody Chawurura uthi lesi sikhalo sesifikile endlebeni zabo.
Sesiphakathi kokukhangelisisa lolu daba. Masinyane nje sizobe sesisazisa abantu ukuthi sibasiza kanjani.
Uhulumende weSouth Africa usememezele ukuthi uzaqalisa uhlelo lokuvulela amankampani ukuthi aqale ukusebenza kancane kancane. Kodwa umphathintambo ogatsha lwezabelo unkosazana Dlamini Zuma uthi kuzathatha isikhathi ukuthi asebenze wonke ngokugcweleyo.
Imithetho ebiyikhona isazoqhubeka. Kodwa kukhona nje okumbalwa lana laphaya esizokwenza ukuthi kuthi kushintsha. Mangabe sekuthiwa abantu ababuyele emsebenzini neyimbona ziqala ukusebenza, akuzulungu ukuthi vele kuthiwe nje sekuvulwe yonke into. Kufanele ukuthi kuhambe kancane kancane ukuze kube kuhleleke.
Amanye amankampani asevulelwe ukusebenza kancane abalisa awezemigodi, ezokuthutha, ezamandla kagesi, ezamanzi, awokudla, impahla zabantwana abasanda kuzalwa, lobanje esebenza phansi kwemigoqo enzima. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela
mshwe. Izakhamizi zemaphandleni zithi sezihlaselwe indlala embi kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende elokwenqabela iningi ukuthi lihambahambe mahlayana ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu sokubangele ukuthi iningi lehluleke ukuthola impuphu ezitolo, kukanti abanatha amaphilisi e-high blood pressure basengozini ngoba engatholakali emakliniki emaphandleni. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi esixoxelazo zithi umangoyo selale ziko selokhu uhulumende ethi abantu behlala emakhaya ngoba impuphu isisilela ezitolo kuthi lapho etholakala khona iyabibiza intengo ephezulu kakhulu. Lanxa emadolobheni uzulu ethengiselwa impuphu ngentengo ephansi okuthiwa i-subsidized, lokhu akwenzakala emaphandleni osekudala ukuthi iningi liqhubeke lihlaselwa indlala. Umnumzana Lungile Ngulube isakhamuse Guyu uthi kumele uhulumende athathe amanyathelo ngokuphangisa abantu bengakabulawa indlala.
Ngawo mhlawumbe uhulumende uyangenela abantu bathole yena le impuphu uthola zilenyule ngabantu ema-supermarket amakhulu emathawuni, abantu bemaphandleni labo bathole. Ngasibili uhulumende uyanceda angenile ngoba indlala esebantwini indlala enkulu kakhulu. Lokho kwaba yi-lockdown kuba nzima lokuhamba lapha, into zokuhambisa kazikho, kubana abantu mhlawumbe bangena e-town besiyadinga leyo mpuphu.
Amazo akasekelwe ngukosikazi Gladys Moyo Manalo ebuvuma uthi ngathelo lokuthi behlale emakhaya selilethe ubunzima ikakhulu kulabo abaphila ngokuthengisa.
Kusuke kube lokunzima ndivele indlala yakhona iza kuba nkulu ngoba nxa kuyikuthi kungayisiyo corona yenale uyakwanisa ukuphuma ugijima uye kuwo wathi 2020 ngamatamatisi ukuzothengisela abantu uye emashowa ufike uyenze but khathesi kusuke kube lokunzima kakho.
Umnumzana Hlani Mahlangu esinye njalo isakhamuzi ebuvuma sithi ukuvalwa kwemingcele kuzadala ukusilela kwempahla ezitolo ngoba zithengwa phetheya.
Nginanzela ukuthi esikhathini esiningi kube kulezi moto ezihambayo namabhasi ahambayo, so kukhanya amabhasi akahambi plus futhi ema-shops lakho izinto kade zivele zitholakala kakhulukhulu besehoda emesini abantu abaningi abasela way ukuthi bangayenza njani ukuthi bangahoda kumbe njani ngoba izinto zizagcina sezishoda ngobuningi. Khonapha nje sihlezi nje bamelela umumbo we-social welfare.
Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMatanangombe uthi impahla sezilele ezitolo okuzadala ukuthi behlaselwe indlala.
Izinto eziningi asiselazo emakhaya seziphelile and azitholakali ezitolo ngoba abezitolo bajayele kube behoda kuboBulawayo, bebehoda kuboGwanda, abanye njalo behoda kuboSouth Africa. Kusho ukuthi abantu sebephakathi kohlupho olukhulu kakhulu. Kusila bonabo nje abakuma-programs e-Food Aid.
Umnumzana Ngamba Ncube osukela inina kolubeko ebuvuma uthi kungani kuhle kwezulu kubathi yebebhekane le ndlala embi elakho njalo ukuthi ibaqedele izifuyo zabo.
Ayikhala lapha indlala inzima inkulu kakhulu indlala ezifuyweni ekhanya ngani sizasala singalalutho sengalazimkomo mbuzi ungathini ukuthi ebulisipheni ukudla nje njengoba sesilubhele njengoba nibona khona lapha ngale 83 years.
Iningi kulumhlubulo lilezihlobo ezisebenza kwamanye amazwe abalisele South Africa leBotswana ezivame ukuthi zithumeze ukudla nanga zonke kodwa kulezi nsuku lazo zikhala ezimathonsi ngoba imingcele ivaliwe. Ngaphandle kwendlala abanye abafana lomnumzana Gabriel Moyo oyemawane abaphila ngamaphilisi we-BP bathwele amagabha avuzayo ngoba engatholakali emaklinika asemakhaya.
Sukhamba ubuza ukuthi ngubani ungabe nathi amaphilisi e-BP bakithi apho kunika 2 noma 3 ngoba akulazimoto ukuthi ungagada uhambe eGwanda efike e-chemist wathenga. Yinje nje lami ngiphila ngawo amaphilisi we-BP wona lawo akatholakali ngoba ivile eGwanda esibhedlela vele katholakali, atholakali e-pharmacy kuphela ikakhulu i-atenolol le-nifedipine nayo soze kuyithwele emaklinikhi noma esibhedlela phandle kwe-pharmacy kuphela abantu bazakufa.
Kusenjalo kulabo mongikazi abathathu abagcinwe bodwa esibhedlela seMthabezi abakade besebenza esibhedlela seMother Day koBulawayo okubikwa bahlangana lomuyi umnumzana Ian Heslop obule ngumkhuhlane we-COVID-19 kuviki edlulileyo. Abongi laba kubikwa baqala basebenza ngemva kokuba bagcinwe bodwa. Umqondisi wezempilakahle ezansi emandebeleni unkosazana Ruto Chikotsore uthi abathathu laba ngabane balaba abasuswe koBulawayo ukuze bezoncedisa kulesi sibhedlela ngalesi sikhathi sokuqhamukela umkhuhlane. Uphinde wathi sebehloliwe batholakala ukuthi kabalalo igciwane lecorona kodwa bazaphindwa njalo bahlolwe ukuze kube lesiqiniseko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Ngali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko. Mnumzana, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani lapho okhona kumbe oke wawubona ukusenzakala ungasitshela nje ngamafitshane.
Hayi, umumo wona muhle kakula problem. I-problem nje yona le kuphela ukuthi impuphu kayifike ebantwini ngoba abantu nxa belambile abasoze abantu behlale endlini bazinikela abantu bethu kungasikho kufa yikuphi yikho kuyakwenza ukuthi abantu begijime bemabhasini betown bedinga impuphu etown. Kodwa ke uhulumende besengazani uyazama ukuthi impuphu leyi kayifike emalokitshini word by word iye khona ngale impuphu leyo. Ingafika impuphu le ebantwini wena lapho kungaba ngcono kuzakhanya kulobubele khona lapha ngakho ke kodwa ke empuchini khona lapha abantu bayabuthana kakhulu babuthana lokhiyana okungenziyo ngabona indlala okudingakala ukuthi khona kube lamapholisa asibili abatshelayo ukuthi kabathiyelane izikhala ezithile nxa betshelwa nje kuphela kumbe bangaba betshelwayo ngabaema-residence hhayi umuntu olambileyo kayi abazwisisayo ngabantu abadala kuthi laba abathenga impuphu khona laphana besiyayithengisa igenga lesakhulayo abafana laba bathenga laphana besiyathengisela bona ogugu bona labo yibo abalenkani bona labo kabafuna ukuzwa ukuthi khona betshelwe ngokushedela emuva betshiyelana amagebhu umuntu yabe funa ukuthenga impuphu eyedwa ephenduke kathathu kathathu lakusasa impuphu ingabakhona umbone egijime siyakhona ukuthi bekwazi ukuthi lowo ngokuthengisa impuphu lo
bathini manje abantu ikakhulu amakholwa siyabona labo abavunyelwa bathini manje ngomumo khona
laba abezenkolo abemachechi laba amabandla wonke bemele ukuthi khona bona ngabaguqile kathe sibekhuleka kuNkulunkulu bengene ebhantini sibili ukuthi khona basemthandazweni hayi ukuthi bebalekele uNkulunkulu onguyemele esize la uhulumende laphana enxeka zengokubonisise kuhle sokhanyazana silandela wonke amahulumende la enziwayo lawa emhlaba wonke nje jikelele kumbe kwamanye amazwe leli lizwe leli liyazakala ukuthi ngolokholo okube sekudingakala ukuthi khona uhulumende yena nga ube lesineke wadeda abantu laba abahamba e-church khonokho kodwa nxa sebese-church indaba yona leyo yokuthi kuyatshiyelwani one meter akusuka kube nzima ngakho-ke la uhulumende khona phana la uthwele nzima ukuthi swele ukuthi yathatha decision bani kwasokuvalwa nje lama-church kube kanti sesizakhuleka sezindlini kuthi-ke lapha laba uhulumende lapho esibona zani uzamile yikho khona lokho nje kuphela ukuthi abantu ngabanikelani izikhali izikhathi zokuthi khona bengase baba ngabantu abagijima kakhulu besiya khona ngale ngemadolobheni kuyadingi
ngokubona kwakho uhulumende usebenze kahle yini ngalesi sikhathi sobunzima obudalwa yiyo i-coronavirus lobu kumbe kukhona lapho asilela khona njengoba sisizwa kuthiwa indawo lapho okuhlolwa khona okwenziwa khona ama-test kuthiwa zilutshwana kakhulu ukukhona yini ongakusola ngohulumende kumbe ongamncoma ngakho
uhulumende yena ngokwakhe kudingakala ukuthi encediswe laphana lalaphana kodwa-ke ngendaba yona leyo ukuthi indawo lezi ezokutestela lezi zingaba zilutshwane angibona engazani ukusaseraiti mina uhulumende angahlala nje ezilungiselela ngoba kakukavami kakukadubuki kakhulu elizweni leli njalo into esingayixwayisa thina uhulumende yukuthi uhulumende angazavumela laba kuthiwa khona bazotestela ama-injection abo emazweni e-afrika abanye bangakwenza yebo kodwa-ke hhayi isizo sebensundu lesi yisinye abafuna ukutesta kabatestele emazweni laba lapho kufiwa khona kakhulu hhatshi esizweni sebensundu kutestwani lapha sifuna umuthi whether ngowesintu nxa ungowesilungo nalowo ama-injection lawo ngawube yikuthi khona ngoqondileyo hayi khona ukuthi bezotestela ebantwini bangatestela ezinjeni kumbe enyamazaneni nxa lezo nyamazana zilalowo mkhuhlane kodwa nxa umkhuhlane lowo ungekho abatestele khona ngale makhiweni lapho kufiwa khona outside Africa hayi khona ebantwini abamnyama lapha sizotestela into engakazi vele iyenzakale sokuzotestelwa kithi abantu yikusidelela lokhuyana njalo uhulumende yena lo yabe vumela into enjengane lo yabe thengisa abantu
lo ke ngumnumzana Max Mkandla abesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kuvikezayo
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lamhla sixoxalo nkosikazi Violet Nxumalo obona ngokulinganiswa kwamathuba awebesifazana labesilisa kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe abantu bananzelela yini ukuthi lamhla lilanga lokunanza ukuthola uzibuse kwelizwe kumbe baphatheke kakhulu ngodaba lwe-coronavirus kanye lokudinga ukudla.
Ilanga leli likazibuse ele-independent angiboni ukuthi kulomuntu ongacabanga ukuthi kubuya leli langa alijabulele. Uzalijabulela kanjani? 1, ulambile. 2, kalayona isenti yokuthi athenge ukudla. Uzajabula kanjani vele wena ulambile? Siyazibusa ngaphi kwakhona lobunzima lobo bungaka? Akula muntu ojabulile. Noma ubabuza nje ukuthi independent uzobe ethi kwenzani yokuhlupheka. Leli langa wonke umuntu uzwa besikhona elayini zempupho namhlanje emini. Abantu besitsho nje ukuthi ilanga le-independence selifikile. Abantu bethi independent yani kanti yokuhlupheka. Sisendependent leli lilanga loku elifikayo sicabanga ukuhlupheka okudlulisileyo uma kufika leli langa.
Sizwa kuthiwa i-lockdown lay ibangele udlakela ezindlini, i-domestic violence. Ngombono wakho ubona ingani imbangela kuyini njalo kubhahe kakhulu yini kumbe lihaba?
I-lockdown lay ayi ibangele udlakela olukhulu ezindlini. Abantu bayalwa ezindlini la. Imbangela ebangele lokhu nge-lockdown lay kuze kube lodlakela ezindlini akulakudla. Ezindlini akulakudla kungela kudla kunjalo abantu abalamali eyokuthenga sokungatholakala lapho abangakuthola khona kodwa yona imali yabangelayo. Ngoba makwase kukhulunywa ukuthi kuzaba le lockdown abantu belezimali zabo kwakumele ba stock babeke ukudla kwemuli ezindlini pho imali kayikho abantu abasebenzi uza stocka ngayiphi lokho kudla oza kubeka endlini uyabukuthenga ngani akusela kuzwanana ezindlini omama labo baba bathatheneyo uyalisana nti sekuchonwa ezindlini lapha kusela umuntu ophumayo ubaba uyabefuna laye okuyisikadi ubaba uzathe funa isikadi lapha endlini endlini khonapho akula sichebu lempupho ayikho yona nje ukuthi ugoqozele abantwana iporridge sokuvuka udlakela endlini abantwana labo bagcine betshontsha besiyadinga ozikadi ngenxa yokuthi endlini akusahlaleki kulendlala ayodlakela luvukeka lwama ngenyawo ezindlini lapha kunzima nje
ukudla le mali okwabelwa abantu abaswelayo ngohulumende kwenziwa ngemfanelo yini ukuthi bonke bayakufinyelela?
Hayi mina phose ngiyeke ngitsho ngakho angikaze ngihlangane lakho khonapha mina lapha engihlala khona laba omakhelwana noma lami ngihlupheka abahlupheka okuthi ngiyafisa ukuthi lama abana nyabe ngilakho abana nyabapha kodwa angaze mbone bekuthola imali le okupha evela kuhulumende bayitholile abanye ma 180 abayitholanga abaningi bangabayitholileyo bayitholile ama 180 njalo kayithengi lutho njalo ayisibo bonke ngabantu abalutshwane kakhulu abayitholileyo 180 bondi kayilanto ingathenga nje ingathi 20 kg phelele khonapho akula mafutha nothi bonke abantu abatholanga imali abantu abatholanga imali njengalokho esikubonizwa emazweni ukuthi ngalesi sikhathi abantu baphiwa ukudla. Mbone ngani kwezinye indawo uhulumende wabuya bapha ukudla masibheke kuma-TV la bayaphiwa ukudla bahanjiselwe.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Violet Nxumalo obona ngokulinganiswa kwamathuba abesifazana labesilisa kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Besixoxa laye ekhona le koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha uhlelo lwabesifazana. Zigqiba ezanamhlanje nanzi ebezikhokhela umongameli Mnangagwa ukhuthazele Melika ukuthi lethule izijeziso elazathesa ilizwe ngoba zingezinye zembangela yokuwa kumnotho. Sixoxela abalwa kumpi yenkululeko labanye abaninginingi esizwe imbono yabo ngelanga le-Independence Day. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha.
eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.